So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 lamhlanje ngolwesibili ekuseni mhla ka 26 kuNhlolanja 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umhlangano weCongress webandla leMDC osuza kwenziwa ngenyanga kaNkwenkwezi hathi ekamfumfu njengalokho obukade kuhleliwe usenze abanengi bacubungula lolu daba ukuthi kambe inkokheli umkhokheli waleli bandla uMnumzana Nelson Chamisa uzancintiswa yini kwisikhundla sakhe sokuba ngumongameli.
Amaprovinsi wonke nje asephume egcekeni mahlayana athi hayi upresidenti wesezemhlaba umsebenzi omuhle uselethe uMnumzana uBithi wamphendukisa ephathini waphendukisa isikhicamfundo uWelshman Ncube waletha njalo amanye amabandla uwine ama-election
ugogo njengomuntu obeyi-legend.
Siza kuzwa ke ngembali kamufi unkosikazi Dorothy Masuka ubhubhe ngeviki edluleyo, yena ke obe ngumculi olodumo.
Ugogo njengomuntu obeyi-legend, njengomuntu osikhulisile, singathi usiyele ukuziphatha, ukuzazi njengabantu. So inhlasiyo ngokuthi sizazi, she not now so sazi ukuthi sisukaphi indlela yethu, imvelaphi yethu nokuthi siyaphi.
Hayi, okwamanje ukhanya usahamba kuhle upresident.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Iningi lilokhu licubungula ukuthi kambe umkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa uzavuma yini ukuthi ancintiswe esikhundleni sakhe sokuba umkhokheli webandla leMDC lanxa yena isethe abantu bakhululekile ukwenza lokho. Umhlangano weCongress webandlaleli osuza kwenziwa ngenyanga kaNkwenkwezi hathi ekamfufu njengalokho obekuhleliwe ukhangelelwe ukuba lokufuthelana kulandela imbiko ethi kulabanye abathi umkhokheli webandla uMnumzana Nelson Chamisa engancintiswa. Umhlangano lo uza kwenziwa mhlazi ku-24 kusiya ku-26 kodwa akwaziswanga ukuthi uzaqhutshelwa kuliphi idolobho. Kulabanye okuthiwa bafuna unobhala jikelele webandla uMnumzana Douglas Monzora abe nguye umkhokheli webandla. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli sikaMnumzana Chamisa uMnumzana Nkululeko Sibanda. Waqala ngokumbuza ukuthi ahamba njani amalungiselelo omhlangano lo okuqala lokhu kwabhubha wayengumkhokheli weMDC uMnumzana Morgan Tsvangirai.
Hayi, okwamanje ukhanya usahamba kuhle upresident usebhode ukhulumisana lamaprovinsi ukuthi alungiselele ukuthi alungise amagama kumbe amacongress awakulezo zibanga ukwenzela ukuthi benelise ukuthumela abantu upresident Khali ukuthi kuzaba labantu abangu-7,000 abalungiselele ukuthi babuye kumhlangano wecongress.
Lokhu sikucongress yona leyi bekule mbiko yokubana akusoze kuncintiswe umongameli. Kathesi ke kuzahamba njani, kuyini eselivumelane ngakho?
Angibone ngale leyo mbiko yokuthi akusoncintiswe umongameli bekuyimbiko efakwa yizanu, ngoba siyazi ukuthi izanu lokhu ibhizi phicheka ngokuthi izama ukuthi upresident uChamisa angabi khona kucongress. Yiyo lento engibone ngani fanele sikhangalise sikathi izanu wenzelani njalo kuyini, ngafuna ukuthi indaba yani ifuna ukungenangena kundaba zeCongress yeMDC njalo ifuna ukuthi upresident oweMDC atholakale engekho kucongress leyo. Ngibona kuyinto emangalisa kakhulu. Siyazi ukuthi kathi sibabhizi banika abantu izimali zokuthi bazoyenza udlakela lomsindo ku Congress ye MDC ngakho sikukhangele khona ukuthi sizabona ukuthi kufanele kungasebenzi kufanele kwehlule u President Nelson Chamisa ulandela i constitution ukhulumile izolo sekhulume kanengi ukuthi i Congress izonziwa ngokusemthethweni bakhona abantu abafana lo Chibaya organizing secretary wathi yena ubone ngani loba ngubani ofuna ukuncintisana lo President Nelson Chamisa kuzabe ezimoshela isikhathi nje ngoba kathi u President nxa ekhangela ngombono wakhe ubebona ngani u President ubesenza umsebenzi omhle kakhulu njalo abantu basafuna ukuthi aqhubekele phambili imbono le nxa ikhulunywa ihlaziywa kanjalo akuthi ukuthi ithi abantu abafunayo ukuncintisa abangancintisi singabancintise kodwa iqiniso ngelokuthi abantu abaningi besakhangelela ukuthi umsebenzi ka President ama province wonke nje asephume egcekeni mahlayana athi hayi u President ubesenza umsebenzi omuhle uselethe umnumzana ubithi wamphendukisa ephathini waphendukisa isikhicamfundo uWelshman Ncube waletha njalo amanye amabandla uwine ama-election into azenzile ngesikhathi esincane sibone ngani ziyahlabusa kakhulu ukuthi kungaba yinto enhle ukuthi aqhubeke esiya phambili ngoba sibone ngani wakha ibandla ngendlela emqoka kakhulu ukukhuluma kwabantu yimbono yabantu leyi kayivalela abanye phandle
sesike sezwa ngodaba lokuphiwa imali kwamalunga enu libandla lezano PF lilabo yini ubufakazi
ubufakazi bukhona njalo kabudingwa kakhulu ngoba kabucatshanga alizwanga ngesikhathi kubulawa abantu ngoJanuary ukuthi sibe le problem enkulu kakhulu yokuthi esikhathini sokuthi omnangoga labotharamba bakhulume ngodaba lokubulawa kwabantu bebebhizi bekhuluma ngeCongress ye-MDC ukuthi izano PF iyaphitsheka ngezenzakalo zeCongress ye-MDC kusegcekeni njalo kuphuma emlonyeni yabotharamba laye umnumzana omnangagwa ukuthi bazisupha ngakho lokho kabahluphi ngendaba yokuthi ilizwe lomkhonomi ingaphumelela kanjani.
Lowo umnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumelisi kamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli we-MDC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Kulabantu abaningi bangathi bayaphosisa into yokuqala phela siyakwazi ukuthi i-constitutional court vele yahle yathi yona owanqobayo ngubani okwenkulumo ezakathesi ukukhuluma nje nge-politics i-political solution angiboni ukuthi kulento engenzeka kathesi engenzi ukuthi kungaxatshanwa abantu besifa loba kusemthethweni ngoba uhulumende wokuthayo kadondi ukukhipha isibhamu
sizwile njalo esithi yena kungenzakala yini ukuthi babambisane lo mongameli Mnangagwa omunye abuse iminyaka emibili omunye abuse emibili ungathini wena ngalokho
akungeke kwenzakale ngoba isisekelo sombuso asikhulumi ngakho siyakhuluma nje sithi nxa umuntu enqobile uyafanele abuse kweminyaka emihlanu nxa kuzokuzwanana nje okwe-political agreement kuyabeswa kule singathi ngethi ngesikhiwa i-GNU kodwa ukuthi bajiyanise umbuso alokhu akukho emthethweni angikhole ukuthi lezanu p f ingakuvuma khonokho
simzwile njalo umnumzana Chamisa esithi yena umongameli Mnangagwa wabiza abantu abanqotshwa kukhetho njengoba laye wanqotshwa kukhetho kungakutshengisani lokhu sizabona yini behlalisana phansi bobabili laba bekhomisana umlotho
ya ukuhlalisana bazohlalisana phela siyazi ukuthi nxa inkulumo zisaqalisa kuyabalokho ethi akuthiwa ngesikhiwa i-public posturing kwenzakala ngesikhathi sempi kulokhu kusenzakala kodwa kuzagcina vele sebevumelana ukuthi kube lo muntu oncedisayo ukuthi bakhulume bahlale phansi ngoba nxa bengasahlala ngaphansi bakhuluma inkinga esiqondalelayo lo lwelizwe lo kungazwisiseki ukuthi ilizwe liqonda ngaphi kuzabe lokho kuthiya phambili abantu bezimbabwe bayagcina sebekhonona sebecabanga ukuthi ababusayo labo ngabalandaba lempilo zabo yikho mina ngibona ngathi ukukhuluma kuzakuba khona kodwa kuzathatha isikhathi esithize ukuze bazuze umuntu ozabaletha endaweni la abasiphisayo khona bebonke.
Lo umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa icingweni lo Chris Gande we Studio 7 eseHarare. Yebo ke kesikhangele eziqhamukayo ke lamhlanje. Isiphathamandla sikahulumende umnumzana George Charamba uthi umongameli Mnangagwa uzaqhubeka isethekelela amazwe amanye amazwe ngenjongo yokwakha ubudlelwano lenkokheli yalawo mazwe. Njalo abantu akumelanga bazihluphe ngokuthi ukuhamba kwakhe kubiza malini kodwa ukuthi kulethelani ilizwe. Ekhuluma lephephandaba le The Herald, umnumzana Charamba uthe umongameli Mnangagwa uqhatha ezinye indizamchina ngoba eye eZimbabwe ayisebenzi kuhle lanxa kulemizamo yokuyivuselela kanye lokuthi usebenze ezinye indizamchina ezizabuya zivelela kwamanye amazwe anjengale Ethiopia. Lokhu kuza ngoba iningi lisithi umongameli Mnangagwa uhamba kakhulu kwamanye amazwe esebenzisa imali yelizwe. Iningi lona livele ilizwe lona livele lingelamali. Kodwa umnumzana Charamba uthe ukwakha ubudlelwano lamanye amazwe akungeke kwalinda ukuthi imali ize ibe khona, ngakho umuntu wonke kuzafanela azwisise ukuthi kuzasetshenziswa imali kulokhu. Uthe abanye abahamba lomongameli Mnangagwa ababalisa umnumzana Parents Shiri umphathintambo obona ngezokulima kanye lomnumzana Winston Chitando obona ngezokwenjiwa kwemigodi balenhlelo zokuthuthukisa umnotho welizwe okuzabangela ukuthi iningi lithole imisebenzi. Umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Crisis Coalition in Zimbabwe umnumzana Rashid Mahia ubikwa ehambe wazinikela emapholiseni. Njalo iphephandaba le The Herald lithi ucatshangelwa ukuthi ngomunye wabaqoqa udlakela olwaqhamuka kutshengiselwa ngenyanga edluleyo. Uhle wethesawa icala eliphathelane lalokhu ele-subversion uhambe legqwetha lakhe umnumzana Tondirai Patasara oyinhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights esenanzelele ukuthi amapholisa ayamdinga. Ukhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba namuhla. Ubikwa yena kanye lesinye esiphathamandla senhlanganiso yakhe umnumzana Pride Mokono baqhuba umhlangano we-workshop lezinye inhlanganiso ezizimeleyo lamazwe aphetsheya agoqela ele-America, Spain, Switzerland lamanye ukuthi kube lalolu dlakela. Uhulumende uthi kazihluphi ngamazwi kawayengumongameli umnumzana Robert Mugabe asanda ukuwakhuluma ixwayisa umongameli Mnangagwa ukuthi ayekele ukubulala abantu lokubusa ngochuku. Iphephandaba lebulenjini elenewzimbabwe.com lithi umabhalane obona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthi uMgabe usekhulile ngakho ingqondo zakhe azisathathi kuhle. Iningi lilokhu lihlaziya udaba lokuthi umprofethi Alf Lukawu we-Alleluia Ministries eSandton eSouth Africa uvuse umuntu obesefile. Abanye bathi lokho akungeke kwenzeka kodwa abamlandelayo bathi ngempela umvusile. Ephakathi kokuchumayela abantu bangenise ibhokisi elilesidumbu livela kunkampani yeKings and Queens balifaka etafuleni. Owesilisa obesebhokisini okuthiwa ngu-Elliot ubikwa wayesemakhazeni emotsha kusukela ngolwesihlanu olwedluleyo. Umprofethi ubize unina lomkamufi wasembamba esifubeni wambingelela u-Elliot kodwa kavukanga. Uqalise ukukhuluma ngendimi ebhothisa isandla sakhe emzimbeni wenza okunye okuninginingi waze wavuka. U-Elliot obegqoke izembatho ezimhlophe uphiwe isitsha sokudla wahle wadla khonapho. Iningi selibambe owangaphansi ngebelisithi isimanga liso lesi esenzakeleyo. Kodwa eminye imbiko ithi inkampani le isifuna ukumangalela umprofethi ngoba isithi isola lokhu okwenzakalayo. Kesizwe ke uGibbs Dube exoxalo Fortune Hute isikhulumeli semuli kamufi owayengumculi uDorothy Masuka yena osanda ukutshona.
Sakuqhuka sathi mega nathi batapa
ngiyakuthokozela yona namhlanje ukuzela nginikazi yami.
Yes, ngathi ke abantu babuthene ngathi.
Johannesburg South. So ama details amaningi azophuma kusasa. My family sihlangene then siza release statement ke kumphakathi.
Yeah, belibona ngazani lingamhambisa ayengcwatshwa kobulawayo kumbe kwenye indawo ezibabo?
Yes, yes, yes. So into ezizophuma kumithing ebezoba nayo kusasa. And then my family sihlanganisa amakhanda sizadicide-e ukuthi simfihla-ke.
Singathi ugogo ulitheleni empilweni?
Ugogo njengomuntu obeyi-legend, njengomuntu osikhulisile, singathi usiyele ukuziphatha, ukuzazi njengabantu. So into asibe ngokuthi sizazi, should not deny ourselves, sazi ukuthi sisukaphi indlela yethu, imvelaphi yethu nokuthi siyaphi. I think into asiyele yona and kumele sizitshintshe sibe ngabanye abantu, kumele sizazi. Even nangomculo wakhe obecula most of the time ngesiNdebele, ngesiShona, ngesiZulu, ngesiSwahili nama-language zalapha e-Afrika. Because njengomuntu obengazi obezazi ukuthi sizazi nokuthi yaphi.
Siyakhumbula ukuthi wake waba le ngoma yakhe ethi Dr. Malan. Usayikhumbula?
Yeah,
kungazani yahlupha.
Ngiyaculo lathi balifasipa namanje, lifasipa nakathe sifathi. Ngesikhathi elicula lelo culo, bekuliculo ebelibonisa iqiniso, ebeliveza iqiniso emphakathini, especially elwela abalungelo abantu, njengomuntu obehleli esilwa nabelungu. And ngenhloso yakhe mbevele efuna ukuthi umuntu omnyama laye abonakale emphakathini, abe-recognize.
Yes, ngathi-ke zaziningi-ke iy'ngoma zakhe. Enye nguNontsokolo esicabangela ukuthi eyamenza ukuthi aphumele egcekeni ahlabele thulo okumangalisayo. Akusitshele kancane.
Yes, yes. Hayi, uNontsokolo uNontsokolo usually yena bekhuluma ngenkinga ezihlangana nabantu abancane, especially yena ngoba ube ngumuntu obenabantu abancane enhliziyweni yakhe. So ubekhuluma ngokuhlupheka okuhlangana nabantu, especially ulutsha ma besuka la abazalele khona besiyafuna imisebenzi omagoli, especially egoli. So ubevele ecacisa ukuthi yena akasafuna ukuhlupheka, sengumuntu oseza hambela phambili nesipho sakhe se-music, nesipho sakhe asingezwa uNkulunkulu. That's why lithi hamba noNtsokolo ukuthi akasafuni ukuhlupheka, sidecide ukuthi atshintshe impilo aphila ayiphilayo ukuze abe ngiphumelelayo.
Wacina nini ukuthi ayingena esteji lapha ahlabele sibulokozwa?
Ucine ngoNovemba last year eZambia, njengomuntu obehamba ama-countries, especially ama-neighboring countries, ehambisa i-message yakhe because ubenamanye ama-show futhi a-lined up la ejobeki nakwezinye indawo, especially ko-eZimbabwe, koBulawayo nakhona eZambia-ke lasinekhona
Kaulez, ngathi ke likhona idlala thene elibuya.
Yes, likhona idlala lelikhumbe liphume ngokugazi last year. So likhona kuma iTunes nabe internet nje abantu ngakhona ukuthi bami download. So I'm sure izoba khona eitholo maduze.
La uyacula yini iforge?
I know mina ngizoli mina ngiya support.
Lapho ke lizwe ingxoxo lomnumzana Fortune Hute isikhulumeli semuli kamufi owayengumculi uDorothy Masuka. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Indizamchina zeMelika zihlasele zabulala amalwecacha angamachumi amathathu lanhlanu i-35 eqembu le-Al-Shabaab eSomalia ngesonto esigabeni seHiran lapho abezama ukusuka kwesinye isigaba semaphandleni esiya kwesinye. Lanxa umanyano we-African Union sowasusa i-Al-Shabaab esigodleni iMogadishu, bakhona abalokhu behlasela kulindawo njalo babikwa bebulele abantu abayisitshiyagalolunye ngomvulo. Ingxenye yempumela yokhetho lokudinga umongameli eNigeria esanda ukuvela itshengisa ukuthi umongameli walelo lizwe uMuhammadu Buhari nguye okhokhelayo, kodwa ibandla eliphikisayo liyakwala lokhu lisithi amanani la kayisiwo eqiniso njalo alamukeli impumela. Inhlanganiso ebona ngoqhutshwa kokhetho kulelo lizwe Independent National Electoral Commission ithi umnumzana Buhari usenqobe emadolobheni ayisithupha kuthi ancintisana laye umnumzana Atiku Abubakar wanqoba endaweni yeFederal Capital. Umanyano we-United Nations lowe-Red Cross kanye lowe-Red Crescent uthi kufanele kuthuthukiswe imizamo yokwenqabela ukuhlukuluzwa kwabesifazana ngokwemacansini kanye lodlakela ezindlini ikakhulu emazweni lapho okulempi khona. Unobhakala jikelele we-United Nations umnumzana Antonio Guterres uthi sohlangana labantu abaningi abadlwengulwayo kusukela kwabavela e-DRC kusiya e-Yugoslavia kanye labadlwengulwa ngamaqembu abantu bezama ukubalekela udlakela emnyama. Sikhangele ezenzakala kwele Melika. Umongameli Donald Trump usesiya eHanoi emhlanganweni wesibili lomkhokheli weNorth Korea umnumzana Kim Jong-un okukhangelelwe ngabaningi ukuthi kuzabangela ukuthi uKim Jong-un engasalolongi izikhali ze-nuclear weapons. Ekhuluma esigodlweni sakhe se-White House khonapha eWashington DC engakasuki, umongameli Trump uthe ulethemba lokuthi umhlangano lo uzaphumelela njalo uzabeka isibonelo sokuthi lokhu kungenzakala. Kodwa ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi umhlangano lo ungekela ukuphumelela ulakho ukuthi ubangele ukungathembeki kumongameli Trump njengoba lo wakuqala ungabanga le mpumela eyacacayo. Abanye bathi uKim Jong-un kagcwalisi izithembiso zakhe zokuthi uzayekela ukulungisa izikhali ze-nuclear weapons. Kusenjalo ke ngesizwe umculo kaLucky Dube esithi I've got you babe.
Get it.
umculo ka muyi o Bob Marley esithi Three Little Birds. Ayike singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Sibonile ukuthi eziqhamuka lamuhla isiphatha amandla sikahulumende umnumzana George Charamba uthi uMongameli Mnangagwa uzaqhubeka isethekelela amanye amazwe njengokwakha ubudlelano njalo abantu bengazihluphi ngokuthi usebenzisa imali eningi kulolu hambo. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington. This morning, smile with the rising sun.
It's gonna be